sibezendlela zokuthi sicubungule sicwayisise udaba la izulu ukuthi kuvele kuhambe njani. Thinayise kuzibeyo sisemhlanganweni njengenational executive sizwe inkwelo ukuthi kwenzakaleni kasikwazi. So njengebandla sesizathuma-ke ugatsha lwethu olukhangela ngento ezinjalo luyocubungula. Kungacubungula sebezakale sazise esithatha ukuthi sithatha waphi amanyathelo. Abatsha balilungile labo ukukhuluma umbono wabo, kodwa kuqakathekile ukuthi lanxa ukuthi kulomuntu weteswa icala kuqakathekile ukuthi sicubungule, ngoba esilungu bathi umuntu wonke u-innocent until proven guilty.
Ibandla lakho lenqatshelwe ukuthi liqhube umhlangano we-rally eMavuku eHarare, alo amapholisa kubikwa agcwele emgwaqweni, kuzaphetha ngani lokho?
Isiphetho saso kusezandleni zabantwana baseZimbabwe. Izanu isiphelele, abasafunda kuzwa nje ukuthi kuthiwa kule bandla kuthiwa i-MDC. Akusimangalisi ukuthi lokho besalisa ukuthi sihlangane lozulu. Kungaba lokhophe abangehluleki ukuthi banelise ukuthi balubange. Uyakubona njalo ephalamende sesisenziwa ukubanjwa ngentamo ukuthi sivume ukuthi siyahlonipha umnangagwa. Sebeze bafika esigabeni sokuthathela imali zabameli bephalamende. Ngethemba lokuthi kuyona iviki esayivula njengoba sizakhangela ngezimali ezisebenzisa lilizwe abathi ibhajethi ngezilungu. Ukuthi kuzaba lomunye umkhosi, ngoba kuzamele bafake omunye umgoqo. So lapho esingena khona bazama ukuthi bavale, kodwa inguquko ayivaleki.
Abanye njalo bathi ibandla lakho selinjengenja engalamazinyo, ngoba akukho okunye likwenzayo ngaphandle kokutshona likhala. Kuphela ibandla lezanu PF lilokhu liqhubekela phambili linqoba lakukhethu.
Ngumbono wabo lo, uma ulilotsha endlini yomuntu ebrodeli kungalokutshontsha khona, uthi lokhu lele kuvuke kube lezulu ubone sokunetha. Ungavuka uyadinga abantu abalungisayo ukuthi bazoyilungisa leyo ndlela engase yakho. Thina sikuhulumende, asiyo hulumende. Njalo ngingase sithi asinamazinyo, singaba namazinyo aphi? Thina singavusi, silwisana nabantu abavusayo abantshontshayo. Ukuthi sihambe sinyathela izidumbu zabantwana baseZimbabwe ukuthi siyevusa, angikholwa ukuthi umbuso wankulu ungaba muhle. Esingakufuniye kuchithakala igazi labantwana baseZimbabwe, ngoba ukufa komuntu oyedwa kuningi kakhulu.
Umkhokheli we-MDC uMnumzana Chamisa ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe kuyonale iviki. Kuyini abantu abangawukhangelela?
Sizakhangela ukuthi thina njengebandla le-MDC, uma sikhuluma ngokuthi ilizwe leli lingasukuma libe ilizwe elingasabisa umhlaba wonke jikelele, singakuguqula njani umnotho lo sikuleyizane? So baba uChamisa uzacacisa kuZulu ukuthi siyakuguqula sokuthini. Esingakufuniyo yikuthi sithi khona sikhumisane umlota esakwenza nge-GNU. Sesikhumisane labo umlota sangena thina sicabanga ukuthi sisebenzele uZulu, kanti bona siyababhandija. Bathe bevuka isivukampunzwana lapha, bona vele sebonile. Asilandeleni imigoqo esayifakayo njengebandla le-MDC ukuthi nxa lifuna ukuthi into lezi zikhambe, asilungiseni ama-reforms, sikhangele khonokhu kuboshwe sikwenzayo khona, njalo sikhangele o-media reform. Kuningi sesakubhalelizana.